sendaba ku VOA indebele.
Alingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 26 kuMabasa 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukunxuswa kukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni oyazakala ngokubusa ngocuku ukuzovula umbukiso we trade fair kudala inkulumo.
Kaba celebrator ye okokuthi ngabantu abalwela abalwela inkululeko noma abalwela inkululeko kulawo mazwe. Kodwa ke ngibone ngathi kathesi isikhathi sakhe sokuthi sokukhuluma imbali kaYoweri Museveni futhi ngibone ngathi sesedlula.
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa ngendaba yeGugu Rawundi, lamhlanje sixoxa lesiphathamandla somanyano weMatabeleland Collective abayibo abahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa bexoxisana ngodaba lolu baze bavumelana bevumelana izivumelano ezimbalwa.
Upon the request, amafamilies ayebe requestile, amavictims ayebecekile kubana kunjani veje amatamu. Xa bengacelanga akwenzakale khona lokho, kumele ukuthi kunanzelelwe khona lokho.
Kwezemelika, owayengumsekeli kamongameli Barack Obama umnumzana Joe Biden laye useyazise ukuthi uyangena kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukunxuswa kukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni oyazakala ngokubusa ngocuku ukuvula umbukiso we-trade fair lamhlanje kobulawayo kudala inkulumo. Inenge elicothoza inyathelo leli ngelithi imbali kaMseveni kayihlambulukanga. UMseveni oseleminyaka yokuzalwa edlula engamachumi ayisikhombisa i-74 walela embusweni. Usebuse okweminyaka engamachumi amathathu lantathu 33 years. Ngomnyaka ka-2005 uMseveni waguqula isisekelo sombuso welizwe lakhe ukuze singamenqabeli ukubusa okwamahlandla amane. Kwathi ngomnyaka ka-2007 waguqula isisekelo njalo ukuze enelise ukubusa yena esedlulise iminyaka yokuzalwa efakwe emthethweni wesisekelo sombuso lo. UMseveni wazakala ngokunyathezela abamphikisayo abalembono ehlukene laye. Sikhuluma nje kulosakhulayo ophikisana laye uBobby Wine ovalelwe ejele ngezizathu ezingaqondakaliyo ngomvulo. UMseveni loMnangagwa izolo ntambama abahlangene eHarare badla ukudla kokusihlwa belindele ukuvukela kobulawayo lamhlanje ukuyavula i-trade fair. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Difa waJapi Bango.
Engingakutsho babugane ukuthi lokho esikubonileyo umongameli wethu esiyanxusa abantu abafana labo Yoweri Museveni, abantu esibaziyo ukuthi baba sebenesikhathi besembusweni, njalo ngabanye abantu abafana abalembali efana leyikamgabe, abantu abangalungelanga ukuthi kwi-generation yakathesi ukuthi ngabe lokho besasesembusweni. So abantu abanjalo akufanelanga ukuthi kube ngabantu sokusetshenziswa ukuthi siyabaselebreta. Siyabaselebreta ye okokuthi ngabantu abalwela abalwela inkululeko noma abalwela inkululeko kulawo mazwe. Kodwa ke ngibone ngathi kathesi isikhathi sakhe sokuthi sokukhuluma imbali kaYoweri Museveni futhi ngibone ngathi sesedlula. Okungaukuthi umongameli wethu nxa kukuthi laye efuna ukutshengisela ngeqiniso ukuthi ilizwe leZimbabwe kathesi likhangele ukuthi liku-new dispensation. I-new dispensation leyo kufanele ukuthi itshengisele imbali zayo lokho ekutshengiselayo eceleni kwaukuthi laba abantu abaphila labo ngabantu abatshengisela ukuthi ngabantu abalwisa ukuthi bayandlondlobalisa ilizwe noma bayandlondlobalisa amazwe abo lapho abavela khona. Singaphosa mhlawumbe njengabantu abafana nabo-Cyril Ramaphosa nabantu abafana nabo lo president we-Rwanda kuyibo basondelayo into ezifana zinalezi ezenzakalayo. Kodwa-ke abantu abafana nabo Yoweri Museveni akusahlukananga lalo amkhipha enkundleni uyori mseveni ngomnyaka ka-1971 kusiyafika ku-1979 abaningi abamaziyo ibizo lakhe lingu-Idi Adamini ngumuntu oselocuku ngumuntu ongeselakho ukunaka ukuthi abanye abantu baphila njani
kungatshengisa na ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ngalabangane abaqotho angabanxusa zabavela kuzwekazi le-Afrika
mina ngibona ngathi abantu abangane engabe elabo but kodwa ngibona ngathi lapha yinto obekudinga ukuthi ama-advisors akhe abantu aphila labo umongameli bam-advise bamtshela ukuthi lapha sofana lokuthi usuhambe wayanyathela udaka uthethe isikorobho wathanyela endlini wasuka laphana wasuke yanyathela udaka wasophenduka lo daka endlini kwabe kutshengisela ukuthi akula nto ejabulisayo kakhulu nxa kusiba njalo ngoba thina sifisa ukuthi ngendlela izimbabwe ebikade siyifisela ngakhona noma esikhangelele ngakhona ukuthi ikhangelele phambili akufanelanga ukuthi sesiloko sabande kanye ekuhlanganiseni inkulumo noma singabe sihlanganisela izinto labantu abafana labo yori Museveni siye sambona umongameli hambe sasifika kubomasisi lapha eBotswana esiyafika nakwamanye amazwe aseduzane esithatha ukuthi wathi ekuhambeni kwakhe wafika wakha ubuhlobo obuhle nalawo mazwe angumakhelwane kodwa-ke lokhu ngiyazi ukuthi kungabe kuwukuthi mhlawumbe bekasebenzisa ukuthi batshengisele ukuthi ngumuntu owalwela i-struggle noma ngumuntu owancedisayo kakhulu izimbabwe ngesikhathi kusaseyi-rodidia sisalwa kodwa-ke imbali yakhe seyayayonakala njengendlela umgabe okwahamba kwaze kwagcina esekhitshwe njengochuku ngenxa ngokufana nje akho lokho esibona kuyori Museveni akula mehluko phakathi kwayori Museveni akula mehluko lalubaba owesudan osanda okhishwa esikhundleni
lo-ke ngumnumzana Tifa Wajabi Bango isizalwane sezimbabwe esihlala kwele Bhilitane ubexoxa le-studio 7 esedolobheni le-London kwele Bhilitane okwamanje-ke kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngiyaxolisa sikhangela ezivela emaphephandabeni awakhonapha ezimbabwe iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com libika ukuba umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa usephike ubudlelwano okuthiwa ulabo lo wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe iphephandaba le-The Chronicle lithi amapholisa athi kulabantu ababili abathathelwe imota zabo zohlobo lwe-Honda Fit ebusuku lwangolwesithathu kuzehlakalo ezimbili ezihlukeneyo kodwa-ke amapholisa axwayisa uzulu ukuthi alimuke okwamanje-ke ke silalele-ke amazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, linjani? Khuluma lo Ncube. Hayi, mina ngiyandlulisa nje amazwi okubonga. Mangabe kuliqiniso mpela kuqhubekela phambili ukubana kukhulunyiswane umlotha ngodaba lwegugurawunde esingakwazi ukuthi kuliqiniso kwangakanani ngempela ukuthi uhulumente ezimisele mpela ukuxolisa ebantwini abahlukunyezwa igugurawunde kungaba kuhle mangabe ezimisele kakhulu kulokho yikho lathi singakubongela mangabe nguhulumente omela abantu singakubongela lokuthi azimisele mpela akukhulumisane labantu azwe imbono yabantu azwe abantu abazibuhlungu ukuthi bona bathini bacela uxolo olunjani abakhompasete ngalokho abakufisayo ngoba kunje nje abazali bethu bahlukunyezwa kakhulu behlukunyezwa umbhuqazo wegugurawundi siyacela uma ngabe ezimisile bakhompasete bonke abahlukunyezwayo babhalise sebabhekele ngalokho ababhekela khona uma ngabe kuliqiniso mpela singabona ukuthi hhayi mhlawumbe uhulumente uzimisele ukutshintsha amelane labantu belizwe ngoba yibo abakhalayo kumanje bacela mpela ukuthi ngabe uyazimisela ahlale phansi nabo azwe izikhalazo zabo aphendule kulokho nalokho afisa ukukwenza ngiyabona
Mthakazi ngiyabonga Mthakazi Eh, yes. Baba Dube lo ludaba lo kukona wangi lo luluza sa wafali skuluma nane suzongi silu belela. Yuti, mnandi emlo nyingi itu. Mwa se stoli ituwa. Kati zanu kulu belezi nkisu ini. Amanya sasa pali zingwa. Kuta na chesi, naso luji. Suli sivangu kuti skulume suzongi. Awenze kala ya loku batu leji. Kuzwele kuti wana baba tuwa wabe komishini wana bebebe sense la kusivese kwaanda ngewa sami kwa nafatu kwele viki esi nye skulu nye siti kwa na ii komishini aibise istari lukulu mende aibise izi mkwano lezana za mkala za mkutu mbaba ntua utu mbichana lezana za ama komishini kana mabila hapa la wanzi mama giti uguti ukulu mende Omu yumbulali, azikibile zonjati. Angiti bufakasi, abu kicha. Angai bufele mwala bufakasi uwe hangati. Wabu vele bulu chwana, uta asos bufana lube etu. Yee, bingasi mnyiga sifango kagela, uti mtaombe, lapala lapapa palikinisu. Kota gambonte pa palikinisu. Kasi kagele nini buti, owaeza, bachisa ma ofisi za puwini.
Minaika mlami nguka puhili mwoyo. Yee, Zimbabwe lapo kukanyani situele nzima kakhulu la. Ngoba impahla zikhwelile izinto ziyadura kuselanto ethengekayo futhi ngizama abantu be-government bafakelwe imali abantu bakahulumende into zakhwela manje labo bangafakelwanga imali bona ke bayakudla ngaphi bayathenga ngaphi ogogo vele abangasebenziyo lala abantu vele abangasebenziyo bona bayathenga kusiphi isitolo kanti sizawuthiwa le fuel ikhwelile hayi lokhu sokuphezu kwabandle Enye kumbilizwe selifuna ukuvalwa ukusingananzelelanga sakwazi.
Hayi, siyabonga emsakazweni ukuthi sike sikhulume ngohlupho lolu esibhekana lalo elizweni lakithi leZimbabwe. Esalithakazelelayo ngo-1980 ukuthi nasi iZimbabwe seyibuyile. Ha, sesithwele nzima ilizwe kodwa ngelakithi. Sesingani sizintandana, ngani ziziphepheli kodwa sisezweni lakithi. Sithwele nzima ngezinto esizitshelwayo kodwa yezinto zisayihlisa izinto ezikhwelayo kodwa lokhu azikhwela zisiya phambili. Kathesi makhaya mina mphume eTsholotsho ekhaya eTsholotsho inkomo sezisemahlangeni asivunanga ngitsho kodwa izinto lokhu azikhwela zisiya phambili. Petrol iyakhwela. Isinkwa sisasazi sesisibona nje ukuthi kuthiwa kule nto kuthiwa yisinkwa kodwa into eyayiphongudliwa nje hawu isinkwa namhle isinkwa sisathengeki sosikhangela nje usesazi ngani yenye into ongaza kuyiboni sithwele nzima ezweni lakithi siyasebenza sigola amabhondi bhondi akula lutho loba ungayidobhi $100 yebhondi nothi akula uyayizama akula lutho yalushona sithwele nzima sibili ezweni lakithi lapha akuphileki asisakwazi ukuthi sizaphila njani siyabe lokhu asikhangele nenkokheli zethu ziyabe lokhu azisitshela izinto ezingayisizo zisitshela amanga sizalungisa izinto ezikhwelayo sizathatha amanyathelo ngemva kokukhuluma khona lokhu uzabona okunye kuyakhwela kuya kuyazupheli bazaze beqalisa ukuthi bakhangele balungise ngol sokusiza ikhampeni sebekhampeni kathesi hawu bantu benkosi hayi sithwele nzima behlulekile sibili ngiyabonga
siyabonga lathi sibongeke abalaleli bethu abenelise ukuthi basithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp liyenelisa lani ukusithumela imilayezelo yenu listela ukuthi lapho elikhona kunjani lingasixoxisa nje ngodaba oluthisayo lezinsuku udaba lwegugu rawundi kumbe ukukhwela kwentengo yempahla yezitolo kumbe yinqe okusenhliziyweni zenu ye inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga
Safa sapheli siza sinyama Iwa safa
Iphi
safa Samula mola
Hayi mpo
Hayi mpo Hayi mpo Hayi mpo Hayi mpo Hayi mpo Hayi mpo lisiza senyama
Ihasafa
Ipizitava Avula mo Enimpo kalize
Kuhlelo lwethu lapho sixoxa khona ngodaba lwegugurawundi lamhlanje sixoxa lesiphathamandla somanyano we-Matabeleland Collective umnumzana Dumisani Nkomo i-Matabeleland Collective yiyo ke inhlanganiso eyahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa okwakuqala ukuthi umongameli welizwe leZimbabwe ahlale lenhlanganiso ezixoxa ngodaba lwegugurawundi bathe sebexoxile kwase kuphuma ke okunenginengi abaxoxa ngakho abavumelana ngakho okufana lokuthi amathambo abantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi ayobekwa kutsha njalo labo abangela incwadi zokuzalwa ama birth certificates labo bathole lokunye okunenginengi okunjalo abanengi kodwa babuza bona ukuthi kathi inhlanganiso yona le eyahlala lomnangagwa ngeqotho na ile zifiso zikaZulu weMatabeleland na kule mbuzo eminingi sitheke lamhlanje sixoxisane lomnumzana Dumisani Nkomo isiphathamandla salinhlanganiso eMatabeleland Collective
iMatabeleland Collective lehlanganiso eziningi ezigoqela ihapa cook trust iwoza iwai iBhu Private Progressive Residence Association iZipra Veteran iSouthwestern Region Gender Network emthonjeni Women's Forum iNkanyezi Development Trust ngibala nje ama-organization amalutshwana khonapho i-site page likaZulu ngamanye ama-organizations ayingxenye ye-Matabeleland Collective
selukhona ugwalo olumumethe lokhu okwavunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ugoqelwa ukuthi kumele kungcwatshwe katsha amathambo alaba abasitshiya ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi lokunye okunjalo kuyafezeka na
kuyaba kuqakathekile njengabalweli yenkululeko lamalungelo ukuthi sikulwele khona sikukhankasele ngoba kukhona abanye abazama ukuthi bethele amanzi kukhona abanye abazama ukuthi igugurawundi kwakuyimpi kukhona abanye abazama ukuthi indawo le beyimbambati kodwa thina njengabantu abanjani abalwela uluntu abalwela amalungelo sizaqhubeka phambili silwela ukubana kube le mthetho ezaqondisa i-process le ngoba nxa kungela mthetho oqondisa iprocess ngokuhlelo nalolo kujaba nzima ukuthi kufezeke sisebe siqakathekisa ubona kube le legal framework ezaguida iprocess yona leyo yama-reburials ukubana nxa kusenziwa khona lokhu kube lobufakazi kube lama-forensic experts ababekhangisisa amathambo ukuthi abantu babulawa kuyini kutheni nokuthi ngobani bona laba abafayo kudocument okuhle khona lokho njalo so sizaqhubeka phambili sikukhankasela khona lokho umkhankaso awulula awuchiphanga imisebenzi ngathi yimpi njalo bakhona abaningi ikakhulu bona laba ababonana ngezikhathi zeground abangafuni ukuthi kube lempumela kodwa njengabantu abalwela amalungelo sizaqhubeka sisiya phambili sikhankasela abantu sikhankasela ukubana indaba le ilungiswe ngoba yisilonda esibhibhidlayo kithi eMatabeleland.
Sesike sakhuluma labanye, sesike sakhuluma lengcwethi kwezamasiko esintu. Abathi bona esintwini umuntu osengcwatshiwe akumelanga agejwe njalo amathambo akhe angcwatshwe okwesibili. Manje kuzenziwa njani lo?
Kebo kathini ngoba kade sizizama ukuthi sikhulumisane lezi nduna njalo lezikhokhele labakhokheli bomdabu ngoba lokhu kwenzakala ngezombhuqazwe kwafa abantu abaningi kakhulu kebo kuqakathele ukubana kube lobufakazi ukuthi kuliqiniso yini na ukuthi abantu laba bakhona okwesibili lokuthi babulawa kuyini abantu bona lawo kutheni ngubani wadutshulwa yini na bahlatshwa ngamabhayoneti yini na ibatshaywa yini na wahamba njani so kuyabe kuqakathekile uma sikhangela ngelinye ilihlo lobufakazi njalo ubana khona lokhu kwenzakale kukhulunisane njalo labakhokheli bomdabu ukuze khona lokhu kulungiswe kuqakathekile kubona kuxoxisane kubonisane njalo ngoba endulo kwakungavamanga ukubana abantu bechithele bebaningi vele kwakungenzakali khona lokho. Kodwa yinto le esikhona ngenxa yobuganga lobugelekethe osebukhona lobunsolabo osebukhona lezi nsuku.
Imali manje izavela ngaphi yokuqhuba uhlelo lolu?
Okunye akudingi imali eningi, ngoba ngikhuluma njengematerialand collective. Sile nhlanganiso eziningi ukuthola trust ezilama experts ayitre nakubo Argentina abonobuciko njalo ukuthi umsebenzi lo ungafezeka kanjani. So ulwazi lobuciko bukhona kunhlanganiso ezishiyeneyo ezimele amalungelo abantu ukuthi kwenzakale khona lokho. Okwesibili, asikho ukuthi kuzaba lama exhumations ukuthi kuzaba kugeja amathambo. It's upon request. Ama-families ayebe requestile, noma ama-victims ayebe ecelile ukubana kunjani kugejwe amathambo. Xa bengacelanga, akwenzakali khona lokho. Kumele sikunanzelele khona lokho. Siyasizwa kanje lokhu kugeja amathambo yonke indawo. Kodwa ngesivumelana kumele kube le-request evela ngathi emulini. Imuli nxa sibeke request sokusiba lo hlelo lonalolu oluyabe lukhangelwe yinhlanganiso ezikhangela amalungelo kube le-documentation lalabo abakhangela ezamathambo ama-forensic experts lalabo ababhalayo ukuthi abantu babulawa kuyini kutheni ngesimo esinjani. So ubuciko bukhona sibili kulesilanguage eziningi ekumathebeleni collective. Inhlanganiso ezikhangele khona lokho kuphela nje. Kwenzakala uma ini imuli isithi hayi thina lapha sesithwele nzima kulamathambo phandle komuzi kumbe duze lesikolo, siyacela ukubana uNdlovu kumbe uMoyo kumbe uDube kumbe uNkomo kumbe uNxumalo kumbe uNdiweni kumbe uNdimande kumbe uDladla kumbe uDlakama abekwe kuhle.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla somanyano we-Matabeleland Collective, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Silugqibeke lamhlanje ke uhlelo lwethu lwendaba zeGugurahundi. Owayengumongameli weleMelika umnumzana Barack Obama, umnumzana Joe Biden izolo laye wazise ukuba uzancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho oluzenziwa ngomnyaka ozayo olokudinga umongameli weleMelika. Bekuvele kusaziwa ukuthi uzangena kukhetho umnumzana Biden, kodwa ubengakazisi okusemthethweni. Kambe uBiden enganqoba na umongameli Donald Trump? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kweleMelika.
Abantu abaningi abamademokrati bamona ngathi angaba lechance ngoba ulama-advantage athize lawo wasebenza kahle lo Obama, and uyazi ukuthi umbuso ka-Obama ebantwini abaningi kuma-Democrat wangumbuso o-clean compared to umbuso ka-Trump.
Uwabona njani amathuba akhe?
Well, umncintiswano wona umkhulu sibili, siyawubona ngoba I think khona manje sebeyi-20 abancintisayo, and abaningi bakhona abantu abale experience, abanye basasebancane in terms of iminyaka compared to uBiden, which okubanika i-advantage ngoba ama-trends these days siyabona ama-millennials azaqala ukuvota ngo-2020, usiyabona ukuthi sebe siba baningi njenge-group ukudlula amanye ama-demographics, amanye ama-groups. And then uBiden I think umuntu osekuma-70 and therefore kungaba le question yona leyo ukuthi hayi mhlawumbe uyabona angeka ayenze kahle kuma-voters asasemancane la ama-millionaires azoqala ukuvota ngo-2020.
Umnumzana Biden ngumuntu osengohlala encintisa ukuba ngumongameli, sekwenza lokhu ngiyabona sokuyakwana kane elokhu ezama, akusoze na kunyampise inhliziyo zabanye bethi hayi umuntu lo usezame kaningi?
Well, I think kuzonyampisa of course abanye abantu, kodwa iningi labantu I think bazomjaja nge-performance yakhe ku-government ka-Obama ngendlela asebenzisana kakhona lo Obama lokuphumelela okwakhombisa okwenziwa yile administration ka Obama. Sabona bephumelela into eziningi ezifana lokuphasa i Obama ke lokunye okuningi lo mkhonomi lawo wakhuphuka and all that. So abantu abaningi I think bazomjudge based on lokho udlula based on ukuncintisa akwenzayo ngasemva.
Asithi aphumelele, umbona engamisana lo mongameli Donald Trump yini? Uzakwanisana ukumela?
Yeah, I think uBiden umuntu olengqondo esharp kakhulu, umuntu ole experience le knowledge enkulu kakhulu ngezinto zomhlaba jikelele esingathi foreign affairs. Ngumuntu ololwazi olukhulu ngombono wami entweni eziningi engibona ungathi uTrump izinakalalo ulwazi lwakhona. UTrump ngumuntu nje oza ongena ngingathi isitayela sakhe sokudebate, isitayela soku-intimidate, sokuthuka weyisa abantu and all that. I don't think ukuthi uTrump vele ulesikhathi sokuthi adibhethe ama-facts. Ngumuntu lwana vele ophuma ukukhuluma whatever kufika engqondweni yakhe as long as ekwazi ibase yakhe iyakuthakazelela khona lokho uvele enze kanjalo.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Virginia kwele Melika. Lami ukuba ngumzwange ndaba bayangizonda ngaze ngigide kanjani ngisule kanjani. Hayi, ingoma emnandi, ingoma kaLabo Moma Jaivana isigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elijukela. Bye bye.